Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Walambukela ku Studio 7 namhlanje ngolesithathu umhlaka. Ekuseni ngosithandekile mhlanga endabeni sethu namhlanje. EZimbabwe lemanyana lamazwe omhlaba kunaza ilanga le Workers Day elinazwa namhla ngo 1 May izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudlula kwempahla lokusilela kwemsebenzi.
Siyabe sifundisa ke ama members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ukuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe lihole.
Ibandla le-MDC selilandule imbiko ethule ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi alungisise umnotho welizwe kulokube egcona labo athi bafuna ukutshengisela.
Kwakuye ukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela. Thina into esiyabe siyidinga kuphela ukuthi lo yabe thethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni. Yiyo into abayihambele empini. Kakube nohulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kona lo msakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele, lapho ongabukela lolu hlelo usiphe imbono yakho. EZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba namhla okunanza ilanga le-Workers Day. Izisebenzi zikhala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokusilela kwemisebenzi. Izisebenzi zisola njalo uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho, wona oqhubeka utshabalala. Kodwa embikweni wakhe oqondane le-Workers Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze izisebenzi ukuthi zibekezele ngoba uhulumende wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izananza leli langa ngemibuthano elizweni lonke, njalo umkhosi wayo omkhulu uzaqhutshwa eTsivarasekwa eHarare. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo utshele umthungameli inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa esola uhulumende ngokwehluleka ukuthuthukisa impilo yezisebenzi, ukhuthaza lazo izisebenzi ukuthi zibambe ziqine lapho ezikhona.
Sihlala ke sikutshela ke ama-members lalaba nje abadinga umsebenzi ukuthi asigcine nini imisebenzi yethu. Singayigcina ke imisebenzi yethu ngendlela ezithize ukuthembeka emsebenzini, ukuze phela ke laba abasichathileyo bagwabe ngathi phela. So kuqakathekile ukuthi siziphathe ngendlela enhle ukuze sithole imali, sikwanise njalo ukuthi sibuyele ke kubaqhathi sithi sifuna eyinye. Ama-services esiwanikayo ke abantu, siyaye sihlangane lendaba zokuthi abantu bathi eshopu nje kangeni ngokuthi izisebenzi zangikhona hhayi ziyathuka njalo kazinazi ma-customer. So siyabe sifundisa ke ama-members ukuthi ikampani kufanele likhulise ibe lebizo elihle phela ukuze ithole inzuzo leya inzuzo yesizabuya ibe liholo.
Nxa sikhangela nyakenye ela kunyanga ezimbalwa ezedluleyo, singathi njengoba umnotho uqhubeka nje usadalala, zikhona yini izisebenzi ezinenge ezilahlekelwe yimisebenzi? Kumi njani khonapho?
Okwamanje baningi sibili esingathi bayazisebenza. Abazisebenzayo phela yiyo imisebenzi esikhona. Abazisebenzayo yibo sebebaningi ke ukwedlula laba esingathi khona bahlatshelwe isithupha. UZulu lapha nje omningi uyazisebenza, kanti ke lalo othi uhlatshelwe isithupha akubonakali phela ukuthi uhlathele isithupha njengoba nje nga kungala penjeni njalo engasoze akwanise ukuzikhuphukisa esikolo angakwanisi ukuthi asilise imuli yakhe. Uyabe ungumsebenzi bani phela, umuntu ahlale engumyanga yena evuka ekuseni. So esikunanzelelayo siyikuthi nje ayi imsebenzi kodwa ayise imsebenzi esasiyazi sikhula, imsebenzi yamdala owawuziqhenya ukuthi ngihlatshele isithupha phela, usinika ithunzi. Hayi akusela abantu abasebenza nje ngani umuntu ongasebenzi nxa uhlangana labo. So ngathiwa loyo osebenzayo ke ungcono. Yibo ubunzima obukhona ukuthi imisebenzi hayi akusela msebenzi, abantu bayazisebenza nje.
Lowo ngumnumzana Japhet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezctu ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Iningi lithi kufanele uhulumende alungise umnotho welizwe kulokugcona abantu acabangela ukuthi bafuna ukutshengisela ngalolu daba. Lokhu kulandela umbiko osanda ukwethulwa ngumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema, othi ibandla le-MDC liphakathi kokuqoqa uhlelo lokutshengisela ngenjongo yokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Embikweni lo umnumzana Matema uthe kulempawu ezikhomba ukuthi MDC ijonge ukwenza lokho ngemva komhlangano wayo weCongress ngenyanga ezayo. Sixoxa lo mnumzana Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele iParliament ekubandla leMDC ngalolu daba.
Asazi ukuthi kuyabe kungekho yini emthethweni kumbe kunjani, kodwa iqiniso elikhona ukuthi awungeke wagenqula uhulumende owayevele engangenanga ngomthetho. Uhulumende ongangenanga ngomthetho awungeke wathiwa khona kusasa bamgenqule ngaphandle komthetho. Umnangagwa kuyaziwa ukuthi ukungena kwakhe laphana akawinanga. So abafuna ukumgenqula laba ngabantu asebenazelela ukuthi hayi ugcobo kayisilo lwakhe umnangagwa ukuthi ebuseleli lizwe. Ugcobo lokuthi kubuseleli lizwe lukumnumzana uChamisa nguye okufuza ukuthi ngabe kathesi useState House aluba izinto kazihlanyi ngendlela ezihlanya ngayo. Labo abafuna ukumgenqula ngabantu asebethatha i-advantage yokuthi sebenazelela ukuthi umuntu wonke kasafuni. Bengikhuluma lezakhamizi nje khonapha ngihamba khathesi ku-constituency yami, abantu bengitshela ukuthi hayi akusela ngenye indlela, sesidinga amalori asithwala sihambe siyegcwala sonke ezistridini. So-ke nxa bengamgenqula asikuyali ukuthi bemgenqule, yabakwenze khonokho. Kodwa esingasoze sikuvume yokuthi nxa bethe bamgenqula kuphinde kungene bona njalo abangakhethwanga. Siyabe sifuna ukuthi nxa bezamgenqula bemgenqule bese besithi lo onguye wangena ngendlela owayefuza ukuthi evele engene laphana kabe nguye ongenayo. Ngibona ngani baye belungisela iZimbabwe okuyikho okufuza ukuthi kwenzakale.
Kodwa khona bungaba bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abafuna ukwenza khonoku?
Ngibona uChiwenga koBulawayo amalanga amathathu amane adlulileyo ele convoy edlula ekaMgadi. Umgabe sasimazi ehamba ngenkalakatha yeconvoy yabile izimota zamasotha elengisinyawo ephethe inkalakatha zemibhobho lama-ambulensi la le mdududa angikwazi ukuthi ngemingaki. Ngubone lokho ekwenza uChiwenga koBulawayo saze samangala ukuthi kanti namhla sokubuye bani. Lokhuyana kithi kuyisikhombiso sokuthi hhayi liqiniso sibili ukuthi khona umbuso phakathina kwalaba bantu bezanu-P F nganisitshintsha uChiwenga nganisethatha into yakhona sekijima naye.
Ukhetho lusiyafika, kuyaba kulungiselelwe yini lokhu elijayele ukukufuna ukuthi kulungiswe phambilini kokhetho?
Sina into esidingayo into eyodwa nje, sifuna umbuso uye kulowo muntu oyabe ekhethwe ngabantu baseZimbabwe. Ukuthi phakathina kwezigebenga ezimbili ezezanu PF umbuso osutshintshile wasuka kwesinye isigebenga waya kwesinye kakusiphazamisi lokho esikukhangelele phambili. Abantwana beZimbabwe bafuna upresidenti onguye ababe bemkhethile bona. So nxa kuyukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela, thina into esiyabe siyidinga kuphela yokuthi lo yabethethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni. abantu bekhetha umongameli abamfunayo. Lokho asoze sayekela ukudinga ngoba labo bathi besempini yiyo into abayihambela empini. Babehambela ukuthi ngakube le one man, one vote. Ngakube lo hulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende ekubandla leMDC ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 eseBinga. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Untombazana oleminyaka elithumi lesithupha i-16 uThembelihle Gombora obefunda eSt Bernard's High School e-Old Phomola kwaBulawayo ubikwa ezibophele ekamelweni langakibo lapho ahlala khona logogo wakhe ngemva kokukhuzwa ngokungalali endlini okwamalanga amabili. Iphephandaba le-The Chronicle lithi untombazana lo olabazali abasebenza eSouth Africa wafika ekuseni wathunywa njalo wachisa isithebo wasithela amanzi wayazibophela. Uchiyele abangane bakhe umbiko kuWhatsApp engakazibopheli kodwa akwazakali ukuthi umometheni ngoba amapholisa ayithethe umakhalekhukhwini wakhe. Uyisekazi uthi ubengatshengiseli ukukhathazeka. Umsekeli kamgcinisihlalo weqembu leHighlanders uMorten Ngwenya lonobhala jikelele uIsrael Moyo sebemisiwe umsebenzi wokwesikhatshana kulandela isinqumo sabo esokungaqhatshi okwesibili isiphathamandla saleli qembu uNhlanhla Dube. Lokhu kulandele umhlangano webhodi lomgcinisihlalo uKenneth Mhlophe izolo abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokwenza lokho kodwa bona bathi umsebenzi owenziwa nguDube ukungabasuthisi. Iningi selilindele ukubona ukuthi kuzowela ngaphindu kulo xaxa. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7.
Into embona zihlupha abantu kakhulu emakhaya la sokulaleni hlanganiso lezi ezithi ziyasiza abantu zisebenzisa abantu kodwa zingababhadali ngendlela ngemfanelo ziba yeqisa ezinye izinyanga zisebenzisa abantu ngenxa yokuthi zikhangelele ukuthi abantu bayahlupheka kakhulu ma besithi lapha abantu bangobavuma zonke ngoba bedubeka. Njalo enye into engiyibona ezigabeni zakithi lapha akusela busebhuku. Sokulabantu ababanjiswe ubusebhuku abangakwazi ukwenza umsebenzi wokusiza abantu ngobusebhuku babo. So besifuna into njengaleyo i-government ikilandelele ibheke ukuthi kanti abosebhuku labo ngabalungele ukuba ngosebhuku noma ngabantu ababanjisiweyo. Ngoba ngobunengi sokusela abantu ababanjiswe bona sebhuku ngokwabo basebe.
Sanibonani eStudio 7 ngomphofu okhulumayo uIsaac. Siyabonga ebengisekhaya nami. Ngingahamba ekhaya ngo-10 April. Ngifike izolo. Into ezilapha nekhaya siswami sithandekile zibuhlungu. Into engiyibonileyo laphana kufuneka uhulumende afake umthetho ukwenza ukuthi abantu bonke bangazilawuli. Abantu bezimba komunye lomunye laphaya usebenzela esiswini sakhe. Akusekho umuntu okhangela omunye. So kufuneka uhulumende fake isandla kakhulu. Enye into engiyibonileyo abantu abale mthoba erenki abasathola imali ngoba omunye lomunye umuntu ole moto yakhe uyabuye layisha abantu. Abantu baswele ibusiness. Yazi ugovernment engangenela lapha lela elizwe liright. Uyazi uChamisa unenkani kakhulu. UChamisa nguye layo olimaza ilizwe. Angeke vele kumele avume ukuthi uMnangagwa wawina bebe sebehlanganyela belungisa ilizwe leZimbabwe. Bebe yena besebona ukuthi 23 futhi kuyenziwa njani. Ekugcina sengicina bekufanele ukuthi bagebe abantu bonke. Sebeqedile ukugeba amathambo abantu bakithi ababulawa uGugrawondo bebe sebekhipha uhulumende besenikeza abantu imali kancane ebathoba inhliziyo ebakhalisa isintu inukunjalo vele kwa kundo kukaliso mundu nyaboma mojiji babai
into enye lokisa sidela esigabeni sakithi lapha ngamanzi umgodi yamanzi yacela mpelo ukuthi government kumbe ngihlanganiso zenezi ezisiza abantu uma zingabe zikwanisa zilethe imota lezi zibhora amanzi zibhorele abantu amanzi ngoba izakhamizi zihamba 15 kilometers 20 kilometers zizama ukuthi ziyedinga amanzi okunatha kati amanzi impilo okufanele ukuthi wonke umuntu ngawuyithatha duze lekhaya so sizakhamizi siyacela ukuthi laba abantu abayibo ababhora amanzi ma bengaxhumana labo laba abantu abasiza izakhamizi bephathise kakhulu ekubhodabhodeni lezigaba zakithi ezemandebeleni lapha besisize ngemigodi yamanzi ngoba sithwele nzima kakhulu emanzini
sobona nibasakazi abikalela ngiphanazitha esihlangana lapha emazweni imicabango imicabango kayilali imicabango kayihlaliseki sikhathaze kanjalo njalo nje ngokusemuva le esikuchiye khona kwethu lapho esiphuma khona ngile kumembuzanyana ethize nxa ndingakuphindela udaba lokugurawundi njengoba nxala belukhuluma kuyandiswala ngojuma ile mibuzo emithize engifisa ukuthi ujuma akaliphendule yona aphendule umphakathi kuyo njengomunye oyimsekelezana uP F kufana le mbila leginyambila ihlala bhala olunye iginyambila labe lifuna ukudobha umntwana liginye benjalo nje beyizana uP F ojuma labo Kauli. Udaba lolu bake balihlelela phansi nabe izalo phifu ngemva kokubani umnanga kwabo avumele ukuthi kukhulunywe ngalo bake balihlelela phansi na beliqula lezalo phifu lonke laba ngapha besindebeni balukhulumisana nxa balukhulumisana baphuma lezinqumo ba okwesibili ngicela ukuthi laba ngoba laba bezalo phifu besindebeni laba abathiwa ngabesindebeni bake bayatshuti kati i-grand plan bayayazi na iyabhala izalo phifu ngo-1979 lapho kwaphuma khona inhlelo zokugurawundi kwakulungiselela phela umbuso wamashona ukuthi bazabusa njani bazakhipha njani amandebele elizweni bathathe konke ingazi ukujuma kona bayabona balamalehlo kubona ukuthi kambi okwenzakala emandebeleni kuyini ngalesi sikhathi umthwakazi wonke kusukisele ukhwekhwe kuze kuthi ebhanga kusuke ebedbridge kuze kuthi iwanti ukuthi yonke umsebenzi yonke into ngomathanyela kusebenza umuntu wesitshonini kuthanyela umuntu wesitshonini dijala umuntu wesitshonini vele phezulu kakhulu kuminista wonke kwanje yibo kuzekuthi phakazi futhi bayakubona yini na nxa babethe hlangene babakhulume ngakho na ngoba thina abantu sokubona njengokuthi yikho ground enkulu naleyo yiyo i-grand plan eyabhala ukuthi singababulala bese sithatha lokhu lalokhu lalokhu kube ngokwethu noma kwi-contraction iyasuka khona le izokuthi obulawayo ngibiza ukuthi oplan kufafike baxile bakhe ukuthi singasibona kwekho kwikugrawundi yikho singahlaliseki yikho kusikhathazela kasisemazweni sifika ukuphumula nemicabango leyo bonke abantu bakamthokazi ngiyabacela ukuthi bavuse iqondo bacabangisise ubunzima bonke esiphakathi kwabo buyikugrawundi kwayo
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane amakhulu lamakhulu ezizalwane zeMozambique ezasila kuzulu lesiphepho elecyclone Idai Zaya enkambeni zeziphepheli eMalawi kunyanga edluleyo zithi azizimiselanga ukubuyela ekhaya kodwa zifuna ukuthutha ziye kwakhela endaweni ephezulu zithi zingabuyela zilakho njalo ukuhlaselwa lizulu elifanayo kuminyaka elandelayo zicela uhulumende weMalawi ukuthi engavali lezi nkamba ngenyanga ezayo njengokutsho kwakhe Le-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. ngesikhangele ezenzakala eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Joe Biden wokudinga usekelo lokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ka-2020 lubikwa luqhubeka kuhle ngoba uphenyo olwenziweyo likhomba ukuthi nguye okhokhela abanye bakhe bebandla eliphikisayo lama-Democrats ngesilinganiso sokungamachumi amathathu lesishiyagalolunye ekhulwini, i-39%. UMnumzana Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama, ulandelwa nguSenator Bernie Sanders weVermont olesilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%. Engaphumelela kukhetho lwama-primary elections aleli bandla, uMnumzana Biden uzancintisana lomongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe, i-second term. Abanye abancintisayo nguSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana uMnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris kanye lelunga ledale leCongress uMnumzana Peter O'Rourke. Emhlanganweni wakhe we-rally ngomvulo, uMnumzana Biden ukubeke sobala ukuthi umkhankaso wakhe uqophe ukutshengisa ukuthi umongameli Donald Trump uxabanisa abantu elizweni, ngakho yena ufuna ukubamanyanisa ukwenzela ukuqinisa ilizwe. Umongameli Trump useke wachothoza uMnumzana Biden ebulenjini beTwitter esithi ulivila nje njalo ngu-Sleepy Joe. Kambe bengadibana bobabili laba kungazala nkomoni? Kuhlandla lwethu lesithathu esilethulela lona emsakazweni wenu we-Studio 7, namhla sihlaziya lolu daba silengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Dumathi Mema.
Mbona kuzabuyela okwakuyikhona kwatshintsha umongameli. Lo umongameli uTrump kwenza kwakuthini omunye okungela dignity yesikhundla sikamongameli. Manje umuntu wakhonakala ndaba lapho uyakhuluma kufuna ukufika engqondweni ukuthi kuzanceda abantu, kuyabambanisa abantu yini kalanda lapho ngikuthethisa nsuku zonke. Kodwa mzona ezakhitshwa kuzangena umuntu ozavisela ilizwe back esikhathini sokukhankasa okule similo esihle kule dignity.
Kukhanya bekhona abalokhu bemsekela, akusoze kwenza abanye bebona ingani lanxa ukhulumela eceleni nje ungaqhubeka ubusa.
Ngibona uMnumzana Trump ukhona lapha amekhona ukani ukwenza bamthakazelile. Nxa ekhuluma ekhuluma iqiniso lakhe leli kulabantu abathanda umuntu onjalo, ikakhulu yena ukhuluma kakhulu esola iziphepheli ama-immigrants abuyayo la. Uyakhuluma njalo bangathandani whether umuntu omnyama olikhiwa umuntu o-Spanish, ukukhuluma kuyakwenza abantu bangabambani. Labantu abathi nxa bemlaleli bazwa bethokoza ukuthi yikho sokufunayo, wena sifuna amathiwa wodwa lapha elizweni le-America, lizwe lethu leli, azifuni abantu abavela kwamanye amazwe. I think bona laba abantu labo baningi kakhulu, especially abakuthi ima-rural areas baningi kakhulu and bayamthokozelela, and so far lokho bemthanda kakhulu ukuthi indlela abusa ngayo abayifunayo. So umbone ngathi kuzaba nzima lapho ku-2020.
UMnumzana Biden wasake samuze sithi kabuye uMongameli Trump bezochayana ngemva kwendlu, kambe ukuthi laye singezwa ekhuluma okuseceleni kakhulu nxa sebeqondene noMongameli Trump.
I think ngaso kunjalo engxenye bazakhulaye uzakhuluma, but okwa-Biden kule kuyagcina akudlulisi malawulo. Umuntu ophinda azobuza aphinde axolise ukuthi hayi laphana ngiphambasa ukukhuluma bengizama ukuthi uTrump yena ngikwakhe kaxolisi even one day. Wonke akukhulumayo uzakusuka mani lakho katshintshi. Kodwa-ke nxa sebebakhangeleni ngibona ingane uBiden uzagcina la engane sesisuka njengoTrump ukwenzela ukuthi awine nje kuphela.
Lowo ke uMnumzana Dumathi Mema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esixoxelayo eseDallas eTexas. Yebo ke sithanda ukwamukela laba abasilandela kukhasi lethu leFacebook. USindiso Mugore uthi morning Zimbabwe. UVasco Nyaningwe Moyo uthi bazasangela umsindo ngento engekho i-MDC ayeke ukugqugquzela uDlame ngoba nabo bayehluleka namanje. Singazi ukuthi utsholuphi ngoba udaba isilubalileyo belikhuluma ngokutshengisela obusemthethweni. uJason Maphosa yena uthi morning msakazi. Namhlanje ke kwezomculo sibuyela emuva kulabo abathanda umculo we-reggae umdumo wamakhosi oke wadla ubhedu eZimbabwe ngeminyaka yama-1980s. Namhla sikhamba lo-Burning Spear, igama lakhe lokuzalwa kungu-Winston Rodney oweJamaica phela yena ulokhu lokholo lwesi-Rastafarian njalo seleminyaka engu-74 sikhuluma nje. Iningi lizamkhumbula ngengoma zakhe eziningi kodwa lamhla siliqhunsela u-She's Mine ulapha athi Don't Mess With My Jill ngowami ngiyamthanda ngumculo wothando lo.
I love a girl, and her name is Oh, Chilo, Chilo, Chilo. Don't mess with G. Oh, Chilo, Chilo, Chilo. Don't mess with G. Don't mess with G. Don't mess with G. Don't mess with G. Oh, G-lo, G-lo, G. Oh, G-lo, G-lo.
Umculo ka-Burning Spear ke esithi She's Mine usiphethela udaba uhlelo lwethu lalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba kunanza ilanga le-Workers Day namuhla izisebenzi zikhala ngokuthi impilo yomile ngoba impahla ziyadula njalo lemisebenzi yasilela. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.